Abesifazana bakobulawayo namhlanje bafole edolobheni lakobulawayo benanza ilanga le-International Women's Day ngaphansi kwendikimba ethi hashtag balance for better. Inhlanganiso ye-Hope for a Child in Christ isebenzelana lohulumende i-Oxfam le-United Nations Women baqhube umhlangano obuhlafuna udaba lodlakela obusesiqintini semadobho lapho osokuvele khona ukuba iningi labomama liphila kanzima. Umqondisi we-Hawkick unkosikazi Sunga Mzeche uchaza uhlelo abaluqhuba emadobo district kumizamo yokwehlisa ukuhlukumezwa kwabesifazana labasakhulayo laloba bekhona labo baba abahlukumezwayo.
Sile program okuthiwa yiSASA. ISASA sisebenza lama communities, sitraina auto ama gender activists kumbe ama community activists mayelana ngobudlwangudlwangu ukuthi behambe bekhuthazana nabantu ku-community ukuthi ubudlwangudlwangu ngabulunganga.
Umqondisi we-Sexual Rights Center kobulawayo unkosikazi Musa Sibindi ongenela umhlangano uthi okuqakathekileyo yikwakha isizwe siqede uhlupho lobudlwangudlwangu kumalungelo abomama lokuncindezelwa.
Usuku lolu lwanamhlanje ithimi yethu kakhulu sithi thina sifuna ukuthi sikhangele kumbe sicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-aphakathi kwabomama labobaba, sinjalo siyakhe kakahle iZimbabwe kumbe isigaba zethu kahle.
Umnumzana Lawrence Ncube uthi kuqakathekile ukuba abantu bakhuthazwe ukunakekelana emakhaya bahlukane lobudlwangudlwangu.
Sokukhaya ngani ku-rhetoric ukuthi women empowerment, women empowered every day, but what about it?
Kulo umhlangano walamhlanje inhlanganiso yeMsasa Project esiza imuli ezingena phakathi kobudlwangudlwangu iveze ukuba ukungazwani emakhaya kuqhubekela phambili kanye lokubanjwa kwabesifazana iganyavu. Kubikwa ukuba ngomnyaka odlule iMsasa Project isebenze amacala obudlwangudlwangu adlula inkulungwane ezimbili i-2817 kuthi kuwonala adlula kancane inkulungwane ezimbili i-2372 abengamatha kuthi amanye ngamadala njalo batholisa omama abangamakhulu amathathu i-369 indawo zokuhlala ngesikhathi bebhekane lobudlwangudlwangu emulini zabo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.